sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi.
Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe, wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende wezaniphiwe, uzaqala ngokuxolisa ebantwini.
Ibandla leMDCT lenza isikhumbuzo selanga lokusungulwa kwebandla leMDC, lilandula imbiko yokuthi umsekeli kamongameli webandla uNkosazana Dokozani Khuphe ubenxuswe emcimbini ofanayo we-MDC Alliance ngomgqibelo.
Akusilo qiniso ukuthi umama u-Vice President ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenza i-MDC Alliance.
Lanxa igciwane le-coronavirus selisiba nganeno, lokhu kulokwesabela ukuthi lingamemetheka njalo ngasiphi isikhathi.
Kukhanya ngani inani labantu abalesigcikwane le-COVID liyehla, kodwa ke alehlungisi ngenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi. UChamisa lenkokheli yebandla ebalisa umsekeli wakhe umnumzana Walshman Ncube baqale baya emzini kamuyi unkosikazi Sithembile Mlotshwa. Wayesiphathamandla saleli bandla emaphisa lapho kade kulesikhumbuzo sakhe, basebesuka baya eBhalakwe. Sixoxele isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMatabeleland South.
Umcimbi lo wenzakale kobulawayo njalo bungumcimbi obulabakhokheli abeMDC abaphezulu ababalisela ubaba advocate Nelson Chamisa upresident webandla, uvice president uLinette Kore, lo vice president uprofessor Wesimini Ncube, labanye abakhokheli abambalwa bebandla leMDC. Kodwa ngenxa yeCovid sizame ngazo zonke indlela kuba abantu bangabe baningi labantu bebelandela ku-internet kumbe ngithi online obekade kusenzakala, kube into ebijabulisa kakhulu.
Sibonile bekulomunye wake waba ngumgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo emcimbini lo, ungasela ukuthi ubuye ngaliphi, usephenduka naye ebandleni?
Limqotho msakazi, limqotho. ULove Momoyo ube ngomunye obenxusiwe njalo obekhona emsebenzini ukukhumbula uHonorable Sithembile Mlotshwa. Lizakhumbula ukuba uLove Momoyo uvele la elijaha elisuka eMatopo ubesekhaya, njalo maye kuMDC usekhaya. Bekuyinto ebijabulisa abantu kakhulu kubona abakhokheli babo bonke behlezi bengaphansi kwetende elilodwa bexoxisana, bajengisa ukuba sokungavuma ukuba babe lenjongo efananayo njalo babuye babambane bakhulule ilizwe leZimbabwe. Umama uThokozani Khuphe ubengomunye obekufanele afike kulo msebenzi, ugcine esebanjwa ngokunye okumenze wagcine ngasaphumeleli.
Sizwa kuthiwa umnumzana Chamisa uye wayafika eBhalakwe, ungasela ukuthi sizatho bani esibangela ukuthi afike khona, njalo wenzeni ezefike khona?
Upresident uNelson Chamisa uthethe ithuba lokuba ayefika endaweni yeBhalakwe. iBhalakwe yindawo esiyaziyo sonke ukuba iZANU-PF yatshengisa ucuku olukhulu kakhulu, kulele abantu abaningi kakhulu kuleso sigaba abangaziwayo inani lawo, bebulawa ngesikhathi seGugurawundi. Uhambe siyaletha inhlonipho yakhe njengomkhokheli webandla leMDC. eselikhangela ukuba ngohulumende osesiyangena embusweni ngo-2023. Wathembisa njalo ukuba owakhe uhulumende akeze ukuzikhukhumeza njengohulumende weZANU-PF. Uzaqala ngokuxolisa ebantwini, ezimolini lebanganini kwalabo abalahlekelwa ngabathandwa babo ngegugrawundi. Ma kule ndlela engabonakala uhulumende we-MDC uzakhompaseta kumbe uzanika inhlawulo ethize ukuncedisana lalabo abasalayo abalabathandwa babo abafayo bababulawa ngaleso sikhathi. Utshengise ukuhlonipha, wazehlisa kakhulu kule ndawo.
Lokhu sikudaba lunye, kambe inyathelo lokuvakatshela iBhalangwe kungakuliqhinga nje lokudinga usekelo phambilini kokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni uMnumzana Mbuso Fuzwayo ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ibheju likaZulu.
Emva kwaMnumzana Chanisa eBhalangwe angiboni kuyinto embi. IBhalangwe yindawo esingathi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe, Matabeleland, Zimbabwe, eAfrika leEurope kuyindawo eqakathekileyo ukuthi umuntu ayifika. Iyafanana nokuthi uyefika emuseum yeRwanda lapho okufa okulemfanekiso yabantu ababulawa ngo-94 kumbeni yefika lapho eyamajuda. So angiboni cala ngalokho.
Ngokubona kwakho engaba eqotho yini ngokuthi ufuna udaba lwegugurawundi lucutshungulwe?
Hayi, angingaze ke ngatsho kumbeni ngingatsho, but okuqakathekileyo ayisikho okutshiwo nguye, yikuthi ibandla aliholayo lilenkolobane ngodaba lwegugurawundi. Njalo kufuze ukuthi kwazi ukuthi igugurawundi is a national problem eyenziwa isteti zeZimbabwe esasikhokhelwa libandla leZANU-PF. Laye engangena embusweni ulomlando ukuthi alulungise lolo daba, akukhethelekile ukuthi kungene bani embusweni. Wonke ozangena embusweni ukukhokhela iZimbabwe ulomlando ukuthi eqondise udaba lombhuqazwe olwenziwa ngohulumende weZimbabwe owawubuswa libandla leZANU-PF. So angiboni hlupho kulokho. At least kuyamphathisa ukuthi la ma engangena embusweni engene ekwazi ukuthi abantu bakhangeleleni. Mina ngiyakholwa ukubana wonke umuntu weZimbabwe kuqakathekile ukubana ayefike eBhalangwe. Kuqakathekile ukuthi befike nje endaweni zonke ezitshiyeneyo lapho kwaba lomonakalo khona, especially izinkokheli, ukwenzela ukuthi uma zikhuluma zibe kwazi ukuthi kukhulunywa ngani. Kungaphongi ukuthi ayigugurawundi kodwa hamba uyefika endaweni zonezo okwaba lomonakalo, uhlangane lezakhamizi lingapolitiki, kodwa uzwe ukuthi kati zona zizwa njani njalo zifisayo. Umona ngazathi khonoko kuzaphathisa in future ukuthi uma udaba lwegugurawundi silukhuluma lupolitical, kodwa kufuzanga lube partisan. Amabandla kufuze kucace ukuthi thina njengebandla udaba lwegugurawundi silukhangele kanje, uma singathatha umbuso sizalulungisa kanje.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni njalo engumkhokheli wenhlanganiso ibheju likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla leMDCT lalo libe lomcimbi wokunanza iminyaka engamachumi amabili lambili kwasungulwa ibandla leMDC eHarare izolo esigodlweni seMorgan Richard Tsvangirai House. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Abantu babuyile kodwa lizananzelela ukuthi bekumele babe balutshwani bangadluli i-100 njengezinqumo zikahulumende ngalesi sikhathi se-COVID. So sizame ukunanzelela kakhulu konke okumele sikwenze. Izikhulumeli eziqakathekileyo bekunguye ubaba u-President uDouglas Monzora okhulume kabanzi ngembali yebandla, ekhuluma izigaba ezimnandi lezibuhlungu zephathi ethathela kusukela isigaba ezinjengabo 2002 kusiya ku 2008 isinqoba sisenze constitution entsha ebeka njalo umbono euveza sobala ukuthi kusiya phambili kuyini okumele sikwenze silandela ezinyatheleni zikababa owasichiyayo upresident uMorgan Richards Tsvangirai njalo kube lezi khulumi ezivalisela uvice president umama uKhupe uchairman webandla uMorgan Committee kanti obonge abantu nguvice president ubaba uMdzuri sibe njalo lezi thekeli ezivalisela zona ama alliance partners ama members MDC alliance njengokufunjwa kwayo ngo 2017 ngubaba uTsvangirai wonke lawo mabandla ebekhona landela umhlangano abelawo izolo lapho anquzelwe khona abekhona ke wonke amabandla ibandla kade silingekho ngele Transform Zimbabwe likhokhelwa ngubaba uJacob Ngarivumi kodwa amanye wonke ayabekhona apha njalo ama solidarity messages singathi imilayezo yokuqinisa ibandla njalo kube lesikhulumele sivele kubandla le National Constitutional Assembly ethungamelwa ngubaba uProfessor Love Momaduku
bekungela na ingqondo yokuthi limanyane labanye laba abe alliance ukuthi linanze ilanga leli libambene njalo ungatshela ukuthi liqiniso yini ukuthi uNkosazana Thokozani Khupe ubenxusiwe ucelele MDC Alliance
akusilo qiniso ukuthi umama vice president ubenxusiwe yileli qembu elinye lalo elizenzi MDC Alliance ngabantu nje abalemlomo engagcwalelwa umfula abacabanga ukuthi ngokwenza njalo mhlawumbe bangatshisa uthi balothendele kube lokulwisana ngoba behawukela ukuthi kubandla le MDC tikatesi abakhokheli bakhona babambene phezulu okungazake kubonakale ku politics kusukela ku president o vice president chairperson nje konapho kungakade kungani kuyahlupa sivela ku Congress kubanjene abantu basebenza ndawonye besebenzele ukuthi balethe inguquko kubantwana beZimbabwe ngomva kokuthatha amandla kuZANU PF ingqondo yokuthi ke siyamukele abanye labo iqenjana leli linye lalo elizenzi MDCT Alliance kumbe ubathi bangobani abafonywa ngo 2019 kodwa labo sebefuna uku celebrate 22 years yebo kambe siyabe siufisa ukuthi ngabe bayabakhona ngoba thina kasixoxe umuntu kaselwe lo muntu silwa lezenzo zabantu abacabanga ukuthi ungakhokhela ibandla ungazange ukhethwe yi constitution ye MDCT i constitution yebandla yiyo ukuthi umkhokheli ngubani
lo ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDCT ube khuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu ababili nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Leli linani elehle kakhulu ngoba kumaviki amalutshana asanda kwedlula kuke kwabhubha abantu abedlula ikhulu ngelanga linye. Lolu gatsha luthi njalo kulabantu abangamachumi amane lasithoba munomunye 49 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Leli lalo linani eliphansi kakhulu ngoba kulesikhathi abake bafika inkulungwane eyodwa ababanjwe igciwane leli ngalanga linye. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezithoba minwembili 8,395 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezilitshumilane 14,130 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Kutsho ukuthi asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele bedlula izigidi ezimbili 2.8 million. Lawa ngamanani aphansi ngoba ilizwe likhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abayizigidi ezilitshumi 10 million ukuze leli gciwane linqandwe. Sixoxe lomfundisi uSenis Banda Oy Christian Alliance enye yenhlanganiso eziphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lweCOVID-19.
Kukhanya ngani inani labantu abalesigcikwane le-COVID liyehla kodwa ke alehli ngenani elingenza ukuba abantu bayekethise ukulandelela imilayo evele ikhona. Into eqakathekileyo ukuthi abantu beqhubekele phambili belokhu bekhangele ukuthi umuntu abe lebanga engekho duzane lomunye njalo lokufaka kama-mask. Ikanti njalo-ke besithokozela ukuvulwa kwamabandla ema-church ukuthi abantu sebekwanisa ukubuyela-ke behlanga.
Manje nxa sikhangele ukubana izikolo zivuliwe asoze nazibangele ukuthi kumemetheke njalo igciwane le-coronavirus.
Ukuvulwa kwezikolo lamakolishini kumele ukuthi kunanzelele ukuthi khonokuyana kwavele kugcizelela ukuthi kuqakathekile ukugeza izandla, ukuba nama-mask lokuthi abantu bebe ne-distance. Kuqakathekile ukuthi kulandelwe. Kodwa into esiyinanzelelayo ukuthi izikolo nxa sezivulile lamakolishini siyabona abanye abantwana abala nama-mask lawo, abalandeli leyo mlayo. Ngakho kuza kuba ingozi kakhulu, njalo kungavulela ukuthi igciwane limemetheke unjalo lele le-COVID ebengani selehlile mbijana, kodwa lingaqalisa ukumemetheka kakhulu ngenxa yokuvula kwezikolo lamakolishini. Ngakho kuqakathekile ukuthi imlayo le ilandelelwe ukwenzela ukuthi singabuyelini esimeni lesebekade sikhona esilahlekelwe izihlobo eziningi labangane ngenxa ye-COVID-19. Mbona into eqakathekileyo okumele yenziwe nguhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa yikuqhubekela phambili kulokhu kukhankaswa ukuthi abantu bathole i-vaccination engancedisa njalo ukuvikela leli mkhakha lo okhona kathesi we-COVID-19.
Umfundisi uSenis Banda ngowe-Christian Alliance, enye yenhlanganiso eziphathisa uzulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi umphathintambo wezenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima uvumile ukuthi izisebenzi zikahulumende azenelisi ukuthenga impahla ezitolo. Ngalokhu uthi uhulumende kuzamele aphathise ngokuthi bayithenga kwele South Africa. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-The News Hoax lilodaba lokuthi sokuvele amanye njalo amanga kugwalo lwembali kamongameli Emmerson Mnangagwa olwalotshwa ngumnumzana Eddie Cross owayeyisiphathamandla sebandla le-MDC. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani Studio 7, iMDC lezano into inye. La kubona phi ukuthi abantu bakithi bethu bengasebenzi bekufuna nabo kuba ngamakhansela kodwa bengaqhatshwa ekubeni ngamakhansela. Bakhona abondlovu, abotshabalala, abodube, ngababala ngize ngangeke ngize ngibaqede. Baningi abantu bakithi abesintwini okufanele nabo ukuthi babe ngamakhansela endaweni yakubo. For an example, koBulawayo kompa. Kodwa uzothola ukuthi kugcwalise wona amashona. Manje bacala balokhu becabanga ukuthi mhlawumbe kusasekhona. Hhayi, thina sesithendwe sesikhangele madoda. MDC qaphelani kuphetho. Thina sesikhangele sesivele, mina sengizovotela ilokunjeni i-MRP ngoba vele iliqembu esengalibona ukuthi yilo elilwela abantu basezimpini abantu bakithi. So lina le-MDC yeni namashona yenu, hhayi alike nisinikezeni ichance madoda. Hhayi, sike nisibonene lethu nalo iqembu ukuthi lingehluleka njengani na. Amashona endaweni engaziyo yabo. Suka lapho nithi anihlukananga nezanu. Nina nezanu, MDC nezanu yinto yinye.
Ngibingelele abasakazi bakaStudio 7, abalandeli bonke bakaStudio 7 sisalibona. Asiphepheni bantu bakithi. Sithanda kakhulu ukuthi la mazwi ami eqonde straight konde ngqo kulesikhulumeli sikhulumeli sezana PF sikhulumeli se MDC yale sikhulumeli se MRP ngithi bafowethu lesi sikhathi lesi asisikhathi sokuthi luba nelikhuluma nje lidlala ngqondo zabadala bethu lidlala ngqondo zethu lati sesikhulile sibadala nje yakubona konke okwenzakala ngithi bafowethu uyalazi udaba kumele lilwenze qhubekani nokwenza into eziright umana liza likhuluma nje lokhu nalokhuya izinto ezihlemeyo sizama ukuthi ingqondo zethu zihlangahlange thina singabantu siyayazi into eright siyifuna manje and futhi ngiguquzele kakhulu kubafowethu abasakhulayo ngibafowethu isikhathi esifikile manje ukuthi sikumene
solinjani bathuba besitudio seven abalaleli ngilungilela lowo ngentilinjani ukuphila hhayi ngiyengilalele lapha likhuluma ngendaba yabomchobo abantu eyi bathwele nzima abantu benkosi badubeka kuhamba ngabo uhulumende yabazivela lo-seven zesibili kodwa-ke labo uhlupho labo laba abantu kuphela bathibanga ukuthi bengabona abantu bebaningi indlela abachaja ngayo abantu izimali eziphezulu bayakhweza imchobo izokingaphela kungaselazi ukuthi kontambamba babe sebezichaje yabo imali abayifu antike akuphuzanga kube njalo kumele bebe lokhuzana le-fay-1 begadwa ngabantu kungaba ngama-holiday lapha uyakhangetha ukuthi uyagada inqaima ngathi ugada nge-$5 kasi ukubhatha ngabo-15-20 kuyangaselathiwe sizobamele ugade kungangani kulabantu abaningi bayakhweza kuphela into ngobachaja abayichajayo angazi ukuthi kungalungiswa kanjani kodwa-ke kuthi nje zonelwa mvunye kasibo bonke abuyanza njalo kodwa iningi labo hhayi indlela abaphatha ngayo imani hhayi uya kusuke endlini ubamba ukuthi hhayi lapha ngakwazi ibhasi $5 fike ngale yokujeki 15 nge-20 uzayithatha ngapi imali kungaba ngama-holiday bavele bayakhweza kubhenzi udisemba vele azikhuluma ugada ngemali ezinkalakade ezesabekayo ukuthi uyawugcinisa ubathi kade vele nyanga phekhangasela mali abake befunda ukwenza into eyi-1 beyekeli ukukhwezela abantu ngesikhathi nxa kwi-holiday beyekeli ukukhwezela abantu besebenzisa into ifeyisi eyi-1 yo kumele beyisebenzisayo konke bengabona abantu sebebaningi kuphela kumele beqansisa intengo ayihlayi kasonto enhlulana abayenzayo ayihle siyabazwela sibi uhulumende kabazele engene emgwaqweni kodwa kabe izenzo zabo abazenzayo ezinye hhayi aziphathi kahle abantu aziphathi kahle ngisekhawukele emazweni anjengabobhotswana ibhotswana balo mthetho o-1 vele awusozocinta ukhwezela ifeki watshela imali engathi ugada ngemali enanileyo nxa uyi-5 pula awusozothiwa kutshintshi namhlanje i-holiday siyakhweza namhla ku-10 abakwenzi lokhu kodwa bekhaya hhayi mani abakwenzayo kakusikho kade sibamile bayenzenje bengavuleli iholiday kadisemba abantu bathwele nzima usenza ukuthi bazabe shaje imali ezinganani mali ifuna ukubonje liqinise ake lithi bantu ababathathele izindaba ngama-holiday behambe emarenkini becheke ukuthi bayenza njani indlela abakhweza ngayo bekhwezela abantu besabonte hhayi kabaphathi kahle abantu phathe sabo kasikho right abake zama ukufunda ukwenza into eyi-1 ukuthi isevele kule-fay-1 ayikho nto zazothiwa khona isekutshintshewa sobantu bebaningi kungaba le minyaka leyana iminyaka edlulele yana umfica umuntu uyathwala umuntu esuke encela uveve bekhadile bakhe fike laphana emagetsi uzeuyafithi magetsini ngedisquare nxa usehla ikhombi nje usima ngapha zozithi tawo sugada 40 sugadela bili abake bekele lokhu beke benza into estraight nje kudla nxa bekhala abantu bazwele sibili kodwa indlela abasebenza ngayo abanye bangikhona hhayi kayithokozisa abantu baphatha kubo abantu iholiday ibuyayona lekadisembu zabo bonke abantu bazabe bekhala njani ngendlela abakhweza ngazo izinto labo amabhasi kuyafanana
salibonani usinini okhulumayo usegoli ngicela ukubulisa omama lobaba unagelwa sage abakombamba ngiphinde ngibulise abatwabami ubheki lomuzi lomenyana lodumo abahlala logogo wabo ngithi bephile impilo enhle ngiyabonga msakazi
salibonani ku-studio 7 mina ngibuya lapha enkaya kompofu ezweni kapa ngindike ngiphawule ngalaba abantu abangamandebele abakuzana PF laba abantu mina ngombono wami ngosomathuba wathatha nechance yokufika izisu zabo akekho umuntu ongatheli indebele esazi ukuthi izanu yenzani ema-Tabeleland singasabalwa kwe-ground ubheke nje ukuthi yini eyenziwe izanu ezweni lamandebele mina I don't think ukuthi kukhona engikwaziyo lanxa kukhona kodwa kuyabe kumbalwa kusenzelwa nje ukuvala amanhlolo thina sifana nentandane ezingalabazali ekhaya lelizwe zange vele lasicabangele njengamandebele thina wena nje olindebele ma uzibona ukuzana zazi kuphela nje ukuthi ulanda ukudla ufidwe
futhi labo kufanele ukuthi balifide bantu bangalifide bantu besazi ukuthi bafida njengezilwane zakho zonke izinyamazana zababalazo ekhaya ngoba lilande khona ukudla awukwazi ukudele abantu bakini uphume ube nguwe wedwa nje uphume uthi qekele uthengise isizwe sonke sakini sicela ukuthi ke libheke licabange kahle and kunavelela ukuzana ohlalani khona ngapho liyezeleni ithuba lokuthi lize lijezise lijezise isono lesilisenzayo sokukhohlwa bakini and wonke la amanye amaphathi aseceleni angiwaboni mina ukuthi angasikhulula kumbe singakhululeka ngawo engibone ngathi iza lo mbono omuhle yile ethi kakudatshulwe izwe amaNdebele abe wodwa yabo umqondisi le yiphathe lengqondo eza lezinto ezilengqo sokuthi ngathi kuthiwa kungaqinya icampaign bafundise abantu bazibazwisise bonke abantu bemaNdebeleni bayeke kulandelana lento ezingazo zisize ngaloti sikhathile kuhlale sigcangini njengezinyamazane sithimi izyethu sihle abafazi bethu abantuabethu bakhula bengasazi uze uyobona ingane isikhulile usubona ukuthi into owayikhulisayo kakusiyo le nto kade uyifuna ngenxa yokuthi uhlale egangeni njengenyamazane bahlezi ekhaya izigebengo lezi ezabulala abantu yizo esihlezi emzini yethu imisebenzi yokuthanyela eboda kuthanyela bona abuye bathengisa imali endleleni uma uhamba ungumalayisha kufanele ukuthi bahambe bekuthathele imali zefika ekhaya ungasaphethe lutho hamba bekubhozomele obhozo lakho sikhathela ngiqondanga ubathiwa kodwa ke ngikhuluma indlela abasiphatha ngakhona sibuhlungu nje sisesegameni sihlezi ehlathini ubizwa ngawo wonke amagama ngenxa yokuthi uyisihambe uyisihambe emazweni uyisihambe lasekhaya uma ufika ekhaya ubizwa ngamagama wonke ongawaqeda fisike ukuthi kanti kuqonde ukuthiwani ngami nokuvota lokho kuthiwa siye ekhaya ngizomunye ethi asibuye sizovota siye kubelokho sikhuluma ekude uyahlala kuphi kulelo yakhaya sasuke emakhaya ngoba singakuthandi ukusuka sisuswa yikho khona ukuhlupheka lokho abanye bafele emagameni bebulawa indlala babulawa yizigebengo ezithe zithola amagumaguma yibo bona laba futhi abasibulala egameni sihamba nzima siyafika ekudeni kangaka asikuthandi lokho kodwa uNkulunkulu ngelinye ilanga uzosiphendulela konke lokhu esikuhlupheka esihlangabezana lakho
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezomelika, ilizwe leMelika libe lemicimbi yokukhumbula izehlakalo ezenzakala ngomnyaka ka-2001 lapho abahlamuki bokholo lwesimoslem abedlulisa amalawulo abenhlanganiso ye-Al-Qaeda abahluthuna indizanitshina ezine bazitshayelela kuzakhiwo ezimbili kuthi enye yalezindizamtshina yawela phansi ngoba ababephakathi bazama ukulwisana labahlamuki laba. Kwabhubha abantu abazinkulungwane ezifika phose ezintathu 2996 kuzehlakalo lezi. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika esigabeni seCalifornia, umnumzana Julian Bebe, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ilanga leli likamhlaka 9/11 liphathwa ngenhlonipho sibili. Likhangelwa njengelanga eliqakathekileyo kakhulu.
Nxa uqathanisa leZimbabwe ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 elemelika?
Ilanga lika 9/11 liphathwa ngenhlonipho enkulu kakhulu kuleli lizwe ngoba kwatshona abantu abaningi ngaleliyani ilanga. So abantu balikhangela leliyani ilanga njenge ilanga lapho okwaphela khona imiphefumulo eminingi. Liletha ubuhlungu obukhulu kakhulu njalo yikho kwesinye isikhathi ubona imelika ikhanya nxa kungavuka into zokudlwangudlwangu kwamanye amazwe livele lihamba ngesivuvu liyedabula abantu khona le ngamabhomba langamadrone ngoba abafuni impilo yani iphinde iyenzakale futhi lilanga njalo futhi ngeke ubasole nxa besenza into enje ngoba lokhana kwakuyikuganga kodwa bona laba emelika bakuthatha kuhle uze balabana abantu abatshonayo bazilalele kuhle bangakhathazeki emoyeni yabo kodwa babone ukuthi akuphindi kwenzakale into enjeyana.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngomgqibelo uvakatshele eBhalakwe lapho okwaphoselwa khona abantu ababulawa ngesikhathi seGugurahundi. Ibandla le-MDCT lenze isikhumbuzo sokusungulwa kwebandla leMDC elenelise iminyaka engamachumi amabili lambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.